Abantu abanengi bebephithizela bethenga izipho belungiselela ilanga lakusasa ele Valentine's Day lapho izithandani ezijabulela uthando lwabo. Abatsha kukhanya kuyibo abathenga kakhulu izipho ezinjengamaluba, impahla zokugqoka, amakha kanye lokunye okufela emlonyeni okunjengamachokolethi. Unkosikazi Nokubonga Moyo othengisa izipho uthi ibhizimusi iyahamba namhla, kodwa ke ukhuthaza obaba ukuthi labo basukume bazothenga ngoba iningi kungomama.
Namuhla kwelethu isayidi kuhle sibili kakhulu. Nga onke amalanga iValentine ngoba ibusiness iyahamba sibili kakhulu. Sithi laba bangaphumelelanga ukuthenga lamuhla, kusasa sabe sikhona njalo. Wozani lizothengela izithandazweni izipho sure. Intengo zethu ziphansi kusukela ku5 bond yathola irose. La uhambiye ukuphi isithandwa sakho, utshengisele uthando lawo. Bobaba sukumani lizothenga lingawomeli khona ngapha emakhaya. Lamhla besibona kungomama abanengi kade bezothenga lani, bobaba siyalikhuthaza. Uyani lizothengela izithandazweni izipho.
USenzo Ndebele, omunye wamajaha akade ethenga izipho, uthi yena sesithengele isithanda sakhe isipho, selinde ilanga lakusasa ukuthi lifike kuphela.
I-Valentine yakathesi, ingani ilokunzimanyana mbishana, but labo next time mele besithengele amankazana, sesidini ngokubathengela. Lama wami ngimthengele ngikhona la. Kumelele ukuthi isuku lakusasa lifike.
USipho Moyo, omunye olithakazelelayo ilanga le-Valentine, uthi uselinde ilanga lakusasa ukuthi abone ukuthi uphiwani, ukuthi laye ahambise esakhe isipho asilungiselele isithandwa sakhe.
Lami benhle ezindungiselele i-Valentine, kodwa this time vele angiqazi. Uwa phela uyalungisa i-Valentine, uhambe uyothenga yazi into enhle azi uvele uyaphela la uyabu-expect ukuthi la uzakuthole la okuhle. Usuthola umuntu ebuyethwela ama-chocolate into ezazihlafuna ziphele ayi noma kuthiwani. Kumbe no-teddy bear abancuncuncu. So mina vele into enzayenza this time, ngiyathenga i-Valentine soze ngiyekele phela, anti mina ngiyayilungiselela. Kodwa nami ngizayibeka mbijana, mbone nami ukuthi kathi mina ngiphatheleni la. So nxa ungabona kungela lutho hayi ngiyaxolisa, ngizayibeke yami present, ngizafika ilanga le-birthday ngizamnika umuntu. Kumele kulingane phela, kufanane. Hawu, anti uthando liyanikwana, omunye layo uyamukela, omunye layo uyanika.
Unkosazana Zandile Chuma uthi yena akalisekeli leli langa ngoba uthando kumele lutshengiswe malanga wonke.
Mina lapho ngicela ukukhomenta nge-Valentine ukuthi mina ngokwami ngithi leli langa aso langa eli-right ukuthi kuthenge ilanga lothando, cause umuntu wakho nxa ivele ukuthanda uthanda zuku zonke, awula ukuthi kulelangelanga eliyi-one specifically ineyeke ukuthi kuthiwa ngele-Valentine. Leli langa vele ilanga le-fake ngelokuvalana, kodwa yi-Valentine.
Ilanga lokutshengiselana uthando elibizwa ngokuthi yi-Valentine's Day lokhu lithakazelelwa nguZulu. Lokhu kubonakale namhla lapho abantu abanengi bekhanya bethenga izipho belungiselela lolu suku. Abasakhulayo yibo ababonakale bebaningi bedinga okuthiyeneyo okokupha izithandwa zabo. Usuku lolu lukhanya lokhu luqakathekile kwabaningi ngoba langabe abantu bekhala ngemali, kodwa nanku bayathenga belilungiselela. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.